ngifisayo ngifisa ngobe spani sami sikhanyisele nabanye ngiwukukhanya khanya njalo spani sami khanya njalo khanya njalo spani sami Ngiyacela ekuhambeni kwami abanye bayasicisha ekuhambeni kwami abanye basikhanyisela kuthi ba khanya njalo Mina ngikubukhanya Khanya njalo sibani sami Khanya njalo Khanya njalo sibani sami Khanya njalo